Uthuma wabangunozinti wamaqembu abalisa ele-Eagles, ele-Wanki, ele-Highlanders kanye leqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uthi inhloso yakhe yokusebenzisa ulwazi lwakhe afundise abasakhulayo ukuba babe ngunozinti bakusasa bakuzinga laphezulu.
Into engiyenza ukuthi ngiyakhe kumbe ngifundise abantwana labo ukuba ngosamachu bakusasa, bebe ama-goalkeepers amahla kusasa. La bafanele ngisebenza labo angikhethi ukuthi bavela kuliphi lokishi, ingqondo yokusebulawayo ukulungile kini. Iminyaka angikhethi, as from 9 kusiya ku-under 23 iminyaka engikhangele ukuthi ngasebenza la. Njalo angikhethi futhi nxa kulamantombazana afisayo ukuthi azofunda i-goalkeeping, ngiyabavumela ukuthi bavule.
Uchuma usebenza ndawonye lowayengumgadli olodumo uTobias Njikambanje, yena othi ngokuhamba kwesikhathi bazasebenza labanye abadlali abasakhulayo abadlala phakathi kwenkundla.
Ngicabanga ukuthi let's groom them at an early age, as you can see sezaqala ngama-goalkeeper since we have got uSamachu was one of the best keepers elizweni. Ama-tools akhe will benefit ama-keepers at a very tender age. Sesihlala phansi sawubona ukuthi no, ikhipha kadlali yet ibhora. So now it's time that sesi-incorporate as ama-infield players. So nzothi from keeper singene kuma-defenders, ama-defenders singene kuma-midfielders, ama-midfielders singene kuma-striker.
Uchuma lomdlamba nje bake baqhuba uhlelo olufanayo nyakenye ngenyanga kampalakazi, njalo uchuma uthi kusiya phambili soluza kuba yinto yamaviki wonke.
Angifisi kuphele khona, ngifisa kuqhubeke kusiya phambili. Njengoba ubona nje abafana laba babuyile bazabuya njalo phakathi kweviki lange-weekend. So sithi every weekend Friday and Sunday sabe siwenza uhlelo nalolo kusiya phela umnyaka seqile kulwana umnyaka nxa uNkulunkulu esibhathisile.
Uhlelo oluqhutshwe ngompalakazi luqhutshelwe endaweni ye-Crescent, kodwa lolo oluqhutshwe kulempela viki lube sesikole seMarketen. Uchuma uke waqeqesha amaqembu abalisa ele-Highlanders kanye lele-Talent Vision engumqeqeshi wabonozinti, kanti uMjikambanje kwaqeqesha amaqembu abalisa ele-Rail Stars, ele-Zim Leopards kanye lamanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.